So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lichona njani mthwakazo muhle, livuka njani mthwakazo muhle. Hola mukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mathathu kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Iningi lithi 2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona esibhedlela okwenyanga ezine lonyaka eselatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Ngokutsho kwamaphepha ndaba kahulumende, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise abantu ababuthane e-trade fair kobulawayo izolo ukuthi uChiwenga uyehlolwa ngodokotela bakhe i-medical review ngesiNgisi. Umbuthano lo ubungokukhulekela ilizwe. UChiwenga uthwalelwe kwele China ngontulikazi esuswa esibhedlela kwele South Africa ehanjiswa kwele China lapho alaliswe khona waze waphuma ngenyanga ephelileyo. Ekuphendukeni kwakhe umangalele umkakhe akhanya esesehlukana laye uMary Mbayiwa emapholiseni esithi uke wazama ukumbulala esesibhedlela kwele South Africa. Sikhuluma nje umkakhe uvalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo umelele ukuthonisiswa ngaleli cala kanye lamanye awenkohlakalo. Umongameli Mnangagwa ucele uZulu ukuthi akhulekele umnumzana Chiwenga. Direct from Washington, the voice of America. Iningi lithi u-2019 ngumnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa kungenwa nje emnyakeni omutsha ngoba ubugcwele usizi lobunzima obumangalisayo. Umnyaka lo uqale ngokubulawa kwabantu abalithumi lambili ngamasotsha lamapholisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela phezu kodaba lokukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende. Inhlanganiso ezigoqela iZCTU zaziqoqe ukukhalala umsebenzi zakhuthaza izisebenzi ukuthi zihlale emakhaya, kodwa abanye bangena ezitaladeni kwathi abanye bagqekeza ezitolo bantshontsha ukudla lempahla. Ukukhalala umsebenzi lokhu kwaqala mhla ka 14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwamalanga amathathu sokulomonakalo omkhulu ikakhulu kobulawayo laseHarare. Amasotsha lamapholisa ahlasela abantu mahlayana ebangenela lasezindlini abulala abalithumi lambili. Abafika kumakhulu phose amabili balimala kakubi ngemva kokutshaywa lokudutshulwa. Abaningi babotshwa njalo sikhuluma nje baningi abapikayo emajele ngemva kokufunyanwa belamacala agoqela awokweba lawokubangela udlakela. Bakhona abesifazana abathi badlwengulwa ngesikhathi behlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. Uhulumende wachothozwa kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu laba kwamanye amazwe afana leMelika leBhilithane. Kodwa uhulumende wakulandula ukuthi amapolisa lamasotsha yiwo ayehlukuluza abantu esithi kungaba kuyizigilamkhuba ezazintshontshe amayunifomu amasotsha. Isehlakalo lesi satshiya abantu abaningi bethithibele njalo umnyaka uze waphela abantu bekhonona kuphela ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Kodwa bengafuni ukutshengisela ezitaladeni. Abake bazama ukutshengisela abagoqela abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi batshayiwe ngamapolisa kanye legqweta labo umnumzana Doug Coltart. Odokotela labo baxotshiwe ngobunengi phezu kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sekhuluma nje umumo mubi kakhulu ezibhedlela. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu labebandla le-MDC bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke esephula amalungelo lonyaka abantu bebotshwa mahlayana. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uyakulandula lokhu esithi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo njalo usebenzela intuthuko kaZulu.
Umuntu otshintshileyo, umuntu olalelayo, umuntu ongupresident olalelayo, is a listening president uMnangagwa. UMnangagwa uthi abantu kuqala. Othi the voice of the people is the voice of God. Ikhonoko yiko sihamba ngakho. Zimbabwe is open for business. Yiko kuhamba ngomnangagwa. Buyanini abantu bephandle singabhili in isolation. Kodwa abantu baphosela izipanela bayakhiya ukuthi abantu bashuphe kuze bethole ivoti kusasa.
Kepha umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe.
UMnangagwa kawinanga kukhetho njalo nje litheli nalithatha kumgabeli limthathela ukubusa ngendlela engekho emthethweni. Lapho icisinkwa siyidola, namhlanje isinkwa sesiyi-$25. Lapho icimpuphu, i-5 kg yayi-$2 something, $3. Namhla i-5 kg sesiyithenga nge-$50. Mina lo bengivalelwe ngumnankagwa kobulawayo, kuthiwe khona ngabanqamba amanga ukuthi la ntshontshe ikhethu. Umugabe lokho wahlalayo ekhethweni from 1980 ulabantu abathathu nxa ngaphosisi abathanda nge-treason, omunye wangkhona wayengutshwangirayo. Namhlanje uMnankagwa lokho engenileyo sesingu-23 abalandeli be-MDC lapho elithatha khona for treason.
Ngaphandle kocuku lwamasotsha lamapolisa kanye lokutshabalala komnotho, umnyaka lo ubumubi kakhulu nanku kulendlala ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo ngokudla zithi indlala le izaqhubeka njalo eminyakeni ozayo ngoba kungelazulu. Lanxa kunjalo iningi lithi likhulekela ukuthi umnyaka ka-2020 ulethe inguquko njalo kube lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Imbiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yokuthi isivule amacala enkohlakalo angamakhulu ayisithupha etheswa abantu abagoqela abaphathintambo bakahulumende, abahluleli bemithethwandaba leziphathamandla zamankampani, isiphehle imbono etshiyeneyo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi baphakathi kokuphenya amacala lawa njalo bazawatshutshiswa ngokuphangisa. Uthe phakathi kwamacala alikhulu asebewaphenyile angamatshumi ayisikhombisa lane aphatha abantu abaphakemeyo. Inkohlakalo ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe njalo inengi lithi uhulumende ugcwele izikhohlakali yikho nje sehluleka ukuvuselela umnotho. Lanxa abanye bewamukela kuhle umbiko wekhomishini le abanye bathi kababoni kusiba lotshintsho ngoba sokuyinhlala yenza ukuthi iziphathamandla zikahulumende zibotshwe kodwa ziphange zikhululwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuhle ukuthi babe lamacala bayanandelelayo ukuthi asetshenziswe kodwa kuhle kakhulu ukuba abantu bachutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kukhulunywe ngabantu imali zangikhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi batsale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo okuyabe kwanele ukuthi esitokisini labo bantu wakhathesa ukabila lutho.
Lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamchuchisi ukuchuchisa amacala alobufakazi izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho yingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo kanti njalo kube labachutshisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nga ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi ukuzasebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abachutshisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga amapholisi aphezulu kabathembakalanga kube sokusiba nzima ukuthi ungajuli samacala enkohlakalo endaweni enjengayona le. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe bele icala lezopolitiki basike kuletha kuyo ukuthi inkohlakalo. Kodwa asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe kwenziwe ugatsha olutsha lokulandelela lokuchutshisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba izama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini leyo uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kulabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yukuthi nanguyani ubani obotshiwe sejuthisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years imali ayetshontshile siyithethwe sisakha izikolo nezibhedlela nemigwaqo. Hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlabeni phezulu kungaba kuhle lakho ma ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa ungeba uyangena esitokisini uhambe amakhiya aphosele yothathatha. Kodwa kwakhathesa ngibona ukuthi khona umuntu osalwesabayo ugatsha lokulwisa inkohlakalo ngoba kakukabi lo muntu lo yedwa osethuthisiwe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
Umongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamchuchisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwana ophethe ugatsha lwabachuchisi ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa layo sekuthiwa nguyo ophatha i-NPA kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguyo ongunumber one kulaba ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabashutshisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapho angafakanga khona kuthi nxa sesehluleka usumangala lawe ngathi yinto kade ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abashutshisi abadlalandelela amacala wonke.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewsZimbabwe.com ithe kulepolisa elifileyo ngomgqibelo eKadoma ngemva kokuhlaselwa ngotyekeja abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi ekade behlome ngembemba lamarekeni. Ipolisa leli vele linde eGood Hope Mine yona ebikwa ingeyomngane kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Peter Harry Tatos. Inkundla yezimlife.com yona ithi igama lentombazana efe ngomgqibelo ngemva kokuganxela ewayeni esemdulini weQueen's Sports Club kobulawayo izama ukungena kulenkundla ngokufohla nguChantel Sibangilizwe Ndlovu ohlala eCountry Park. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukulibingelela kustudio, ngibingelela abalaleli, igama lami ngihlanganani ngakwaNcube ngilapha eJohannesburg. Ngomunye lami kangiyanga ekhaya ngesimo somnotho nje esikhona elizweni nangesimo sempilo. Okuhlunga kakhulu mpela ukuthi-ke ma sibuka iminyaka ihamba siloka sikhula lathi sibona isimo sezomnotho lesimo sezempilo kulela ilizwe lakithi singalakho ukuguquka. Kungekho nguquko, kubuhlungu kakhulu impela. Kuyikuthi-ke uhulumende yena lo kuyena esiphetheyo, into engizathanda ukuthi ngiyitshele nje abalaleli bonke, umlayezo wami ufike nje kuzo zonke indawo. Okuyikuthi-ke uhlupho esilalo nohlupho esizaqhubeka silalo yikuthi akula investor ezabuya izo investor kulela ilizwe ma sisasele uhulumeni nalokhu nguye ophetheyo, ngoba ama-investor akabhekelelanga ukuthi ngibani onamandla angakanani, kodwa into abayibhekileyo ukuthi imali yabo abayifakayo kulelo lizwe isafe kangakanani. So loko kuchaza ukuthi there is no direct investor ezakwazi ukuthi ingene lapha ifake imali yayo, ngoba ise high risk. Lela ilizwe maybe lingaretha maybe number one umhlaba wonke, kuba le risk nje yoku-investa lapha, ngoba there's no guaranteed ukuthi ungafaka imali yakho lapha ukwazi ukuthi uyithole back. Akungabantu okuyibona ukufanele babe ngama-key players kulowo mnotho, basidelayiniwe ngabantu abangafakwanga kulelo hlelo lezomnotho, okuyikuthi thina sinje singabathwakazi imathebelele nje yonke nje as a whole. Ngokubona kwami mina ngibona kuyiyona ndawo emgogodla walela ilizwe.
Salibonani basakazi bakastudio 7, nginegama lami uJethile Moyo obuya kotabona umfula engiwuphuza kungusimukhwe, usobhuku wami kungunjabulo Moyo. Ngithanda ukubingelela bonke abantwana baseZimbabwe abasebesabalele imihlaba nemihlaba bebalekezela kubo ngokuhlupheka. Ngithi unyuye omuhle uNkulunkulu aze basize kuze kulunge ezweni laseZimbabwe, sibuyele ekhaya singabaphilileyo. UNkulunkulu afake isandla kulelana lizwe elokuhlupheka. Ngiyabonga abasakazi bami abahle.
Njani bakithi basakazi bakastudio 7 labalaleli bakastudio 7, hhayi siyalibingelela bakithi njengoba sedlule lokhu isimosi okome kangaka singakaze simbone thina abanye lokhu esazala. Yikho lo okhulumayo ngoba kwena ophume ejawunta umntwana wesotsha umntwana wekerila nguye okhulumayo. Bakithi ngifuna ukuthi ngike ngibone omngikhulume ngombono wami ngale ndaba yokuthi u-2020 bakithi mali bheka kahle nani abantu bezimbabwe bheka. Angeke abe ngcono u-2020, otherwise uzohoma wese ngoma mbheka into yoku ezohoma wese. As long usabusa yona leyi iphathi yabo abathi iZanu eyathatha umbuzo ngo-1980 kuzokubela manje lobi temsa bantu kuti bekezelani bekezelani yini kubekezela kakhulu bakithi ngakuya ngami ngabe mina ngithi ake limise abantu abafana noGawule bengangeni kulolu hlelo lingabokhuluma nabo wayezama ukudinga ukukhuluma nabanye abantu bezalo mhlawumbe abangcono abanengqondonyana siyazi phele bonke ngamasela ngoba abafuni ukusebenzela ilizwe basebenzela emaphoketini abo that's why bavala imali yonke eyangaphandle yayisiza ukuthi ingasebenzi bavala ama-USD ukuthi angasebenzi kodwa emakhoneni athathwa emabhoda kubhatalwa ngayo kodwa bathi ingasebenzi phakathi eZimbabwe kodwa emabhoda bayithatha nakhona phana eZimbabwe phakathi emakhemesi iyasebenza into yalaphana kahle kahle ayila direction.
Salibonani, salibonani bathandekayo. Okhulumayo umhlomphana umoyo ozale esigabeni sasenkefe eZimbabwe egwanda laphana. Hayi, thine kusemuzu nje sizwela kwabasekhaya. Thine sisegoli lapha akunzima. Akunalutho kwakhisimusi nje kufana nensuku zonke. Kahle kanti ikhisimusi ngeyabantwana. Siyabonga laphana, ngithanda ukukhulumisa bonke umndeni wakwaPindi esendaweni yaseNtepe laphana, ubaba laphana uNotho. Siyambulisa kakhulu, angazi noma ulalele naye laphana umsakazo laphana. Siyambulisa uNotho labo bonke abafowethu abasemawane labazukulu nabantwana, siyabonga.
Yey, salibonani, ngendawo, bantu bakithi. Mina ke igama ngumavusi, ngivusi, ngilapha eGoli ngokuhlala, kodwa ekhaya kuselupane, emzola khona. Hayi, bantu bakithi siyahlupheka, abantu bayahlupheka laphana koBulawayo. Siyabona nje ukuthi into elaphana iyahlupha mpela. Amanzi, yeyi, abantu sebehlale 3 weeks, ikakhulu lapha emagwegwe, hhayi, siyacela bakithi, yeyi, abantu bayahlupheka abantu bakithi, madoda. Hawu, siyacela ngempela ukuthi kulunge laphana, singazi u-2020 lo ukuthi kuzohamba kuthini. Sisi bethatha umbuso ma balela, nakho ilizwe seligobe ngamadoda. Kambe kwenzakalani mpela?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0012-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilunga ledale lephalamende lakwele Melika elidume ngokulwela amalungelo abensundu, umnumzana John Lewis, uthi usebanjwe umkhuhlane wemvukuzane, i-pancreatic cancer. Imvukuzane le isimhlasele yafika kuzinga lesine, okulizinga elibi kakhulu elibulala abantu abanengi. Omnumzana Lewis lilunga lebandla lama-Democrats. Abantu abalitshumi lasikhombisa abalimale kakubi ekudubukeni kwebhomba elibulale abantu abafika phose ikhulu izolo kwele Somalia sebehanjiswe kwele Turkey ukuya kwelatshwa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kufe abantu ababili edolobheni leTexas izolo ngemva kokudutshulwa ngumuntu obangenele esontweni bekhonza. Ukudutshulwa mahlayana kwabantu eMelika yinto ehlala isenzeka ngoba ukuthenga umbhobho kulula kakhulu. Kube lezehlakalo zokudutshulwa komphakathi ezedlula amakhulu amane lonyaka, kwafa abantu abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe ezihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzoba Zincube.
Yabona, into yembhobho le America izwisa usizi kakhulu, umnumzana Nkomo, ngoba sokube labantu abaningi asebefile bedutshulwa ngama-military type weapons ona lawa eMelika lapha. uzathola ukuthi iproblem ekhona lapha eAmerica ngendaba yemibhobho leyi nomzana Nkomo ukuthi it's in the constitution, kulilungelo lomuntu ukuthi khona abe lombhobho ahamba awuthwele, uyabo. So njalo lokho kutshengisela ukuthi kungani phezu kuconstitution, kungani into yakho ifuna ukuba somewhat angani human right, ilungelo loluntu, uyabo. So ikho kunzima kakhulu ukuthi eAmerica lapha, unlike amanye amazwe amaningi anjengasithi eNew Zealand. So abantu abone eNew Zealand laphana kwadujula umfana lona wabulala abantu abangu-50, kwathi uPrime Minister weNew Zealand washo bavuka betshintsha umthetho, because in other countries it's not in the constitution the right to bear weapons. We have ukuthi uhambe uthwele umbhobho, yiproblem kuphela lapha ekhona. So ikho abantu behlala bedutshulwa bebalana. Kana ungena eAmerica lapha, ungena uthenga umbhobho eAmerica, kufanele ukuthi ungenele emagrocery uzithengele isinkwa, uyabo. Yiproblem ekhona nje kuphela lapha Mr. Ngoma.
Ubona likhona yini ibandla elingangena embusweni ligcine seliguqula imithetho ephathelane lokuthenga lokuthengiswa kwemibhobho?
Ya, uyabona lapha eAmerica ama-Democrats engakwenza lokho kakhulu, ngoba yiwe ehlala epusha amabhili akhona lawo lapha ku-Congress, and sakubona nje kusehlula laphana emalangeni nje kuphela, because anto yabona ukuthi i-Congress la yalapha kuyacina kudividana, ama-Republicans engaba manengi, and then ama-Democrats ebesehlela ukuthi athole ivoti yakhona ukuthi injani ipase, uyabona yiproblem yakhona. But ama-Democrats mbona ngani ngendlela okwenzakala kakhulu ngayo kathesi, nxa bengathola ukuthi sibe bebe le majority njengoba sibabona ku-House of Representatives, bephinde beyithole futhi ngale ku-Senate, hanya ubona ukuthi bengayiphusha umthetho lo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kanjani mthaka zomuhle, siyalubonga uxhaso lwenu emakhaya abalalele kuma radio laba ku Facebook phela ababukeleyo. Siyabonga, siyayibona imbiko yenu kulo Rejoice Mapos uthi wena happy new year in advance. Kuzoba lo Vasco Nyaningwe Moyo uthi wena amavuko Nkomo Rejoice Mapos njalo yaphinda uthi morning Mthwakazi. Becky Allen uthi this guy is supposed to be reading news. Angazi utsho mina or utsho bani. JB Mdluli uthi amavuko kaNkomo, sithemba uhulumende uzazinuka amakhwapha amukele ukuthi sebehlulekile, udinga usizo. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning emsakazweni, ugawule kanti ngumuntu noma isibungu? Kuzophendula uThembani Jiyane lapho uthi i-first born kaMnangagwa. Clement Ndlovu uthi wena ukukhumisana kwabo kuyoleta tshintshobani ngoba bakusem WhatsApp group. Angazi mbona umlaleli lapha ukhuluma ngo-Chamisa lo Mnangagwa. Makhaya sinazo besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni ngengoma emnandi kakhulu. Sinake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Iningi lithi u-2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Kwaneleke mthwakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Uqala ezesishona ngo-7 kulandele ezesintu ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma. Litshone kuhle.